lokuqala lokho sikubiza sithi thina abantu basuke bathatha esingathi thina intellectual property theft abakwenzileyo ngoba okubhaliweyo abakubhalileyo kusuka ku-constitution ye-South Africa kodwa kungathi ku-constitution ye-South Africa kumele sikunanzelele ukuthi kulo Mervyn King u-Mervyn King e-South Africa ngum-South African ngo-1993 wathiwa bake babhale indaba ze-corporate governance emele i-Institute of Directors of Southern Africa yikho lapho lokho esikubona kubhalwe ku-constitution ye-South Africa okwaphuma khona ngo-1993 ukutsho ukuthi njengoba kwakuyi-commission ye-Institute of Directors of Southern Africa u-Mervyn King engwe-South Africa njengoba i-constitution ye-South Africa yabhalwa ngo-1996 kutsho ukuthi bona bakuvumelana ukuthi kube khona ku-constitution ye-South Africa kukhulunywa ngokuthi kubuswa njani esingathi ngoba senzeni i-governance esingazange sikunanzelele sisola kakhulu lina ama-journalist ukuthi kawusazange ubonakale ngo-2013 ukuthi kubhalwa i-constitution ye-Zimbabwe leyo chapter eku-manifesto ye-NDC Alliance yathathwa yayifakwe ku-constitution ye-Zimbabwe sekuze kubonakala khathesi soku-manifesto ye-Alliance.
Manje ngamafitshane singathini? Kungakutshengisani khona?
Kutshengisa ukuthi bayahawukela into ezinhle eza kwamanye amazwe ikakhulu e-South Africa kodwa-ke abesabe ukuthi bakwenze ukuthi basho ukuthi kulento enhle esiyithatha ku-constitution ye-South Africa esifisa ukuthi lakithi ezondakithi eZimbabwe isebenze vele kuvamile ukuthi nxa ufaka umuzwe umcijo uyatsho ukuthi umcijo lowo ngiwufaka ngisekela umcijo wavele wabekwa ngusani bani elobe ugwalo oluthile ngomnyaka othile ukwenzela ukuthi laba abantu fanayo bakwazi ukuthi wena wenza i-reference kulokho kodwa na uyakukhwazisa kuqakathekile khona ukuthi ukwenze njalo nto into evamile ukuba khona kodwa nxa usuthatha into eyaphuma engqondweni zomunye umuntu ndezabanye abantu obusuyifaka angani ngeyakho sekutshengisa ukuthi wena kawucabangi.